uZulu ongene lo mhlangano uthi uhulumende kumele aguqule imithetho yokuthatha incwadi zokuzalwa ama-birth certificates esidala ukuthi iningi labantwana kulesi sabelo lingatholi lezi ncwadi okubangela ukuthi abantwana behluleke ukufinyelela ezemfundo. Lo mhlangano wenziwe ngemva kokuba inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust CYDT ibhalele idale lephalamende ikhonona ngenani labatsha abangela ncwadi zokuzalwa kulesi sabelo. Osakhulayo uSibongiseni Mthombeni oyintandane eleminyaka elithumi lasikhombisa yokuzalwa osuka komzimuni wehlise inyembezi lapho ebikela iqula lephalamende ukuthi sethiye isikolo ngoba engelayo i-birth certificate.
Umama wakho bansisemncane logogo ozala umama wakho. Bathi sebevukile ngathatha ugogo ozala ubaba. Ugogo ozala ubaba ngahlala naye kodwa ubaba kakho usegoli animasa. Ngawufunda ngaze ngawude form 4. Ngehlulekile ukubhala uform 4 intoba lokuthi angilabhethi. Ugogo uzamile ukungithathisa ibhethi wehluleka ngenxa yokuthi kuthe kubonakala idethi kama. Khathesi angifundi ngenxa yokuthi angilabhethi.
Unkosikazi Nomvula Ndlovu wethule udaba oluzisa usizi. Uthi umntanakhe wambalekela emjiyela umzukulu omncane osekumele aye esikolo kathesi kodwa inkinga sokufunakala uyise omntwana ukuze athole i-birth certificate.
Bathi ngibuyele ubaba wakhe. Ubaba wakhe ngizambona nga emapholiseni ngaripota ngesikhathi umntwana embalekele wanjiyela umntwana. Emapholiseni nithe uhamba kwami bathi khona ngihambe kumpholisa engangiripote kuye ngesikhathi umntwana ebaleka. Mina umpholisa lo wangisamazi ngiyambona nga.
Unkosikazi Progress Bando Estezi obesemhlanganweni lo uthi lo makhelwane lomkhuhlane wengqondo obhekane lobunzima bokutholela abantu bakhe ama-birth certificates osekuda lokuthi bengasayi esikolo.
Okwakhathesi labantwana ababili labo angazange abazumise wabo ukuthi ngubani ngoba ngumuntu ophambanisekileyo bamele ukubhala u-grade 7 bekumele barejiste beku-grade 6 khathesi. So then abayenelisanga ukurejista u-grade 7 ngenxa yokuthi abala mabhethi. So kutho ukuthi kungenzakala ukuthi bengasabhali u-grade 7. Umntwana bahlezi ekhaya babuyiselwe emuva last week sokuthiwa barejiste.
Omunye okhale ezimathonsi kulumbuthano ngunkosikazi Anna Magama ongumfelokazi eDambashogwe odabuka kwele South Africa.
Ngazalwe eGoli ngakhombani umuntu walapha ezimbabwe uya laye kwakhulumngane wabhubhu asela labantwana labazulu lokungithisha emahhofisini bathi angaphandle ukuthi kubuyele ngakini lanamhla lokungihlezi nginjalo angilasithubha labantwana abalasithuba ekubuyela ngisakwanisa ukubuyela ngizabuyela ngani ngalamali ngiyabathi kumasobhu hhayi thina lokwazi ukungeni sengithwele nzima angisakwazi ukuthi ngithini.
Unkosikazi Precious Njazo ematshetsheni uthi uhulumende kumele aphe izizalwane zakuleli lezincwadi kungelambadalo ukuze uZulu ayenelise ukuzithola.
Kungaba njani ukuthi vele kungabhadaliswa? Angilayo imali ukuthi ngigade ngikubulawayo ngethathi irekhodi yomntwana. Sengishitshile khonapha egwanda belokhu bengitshela ukuthi hambe edinga irekhodi. Ye, kufuneka imali yalokhu lalokhu. Kungaba njani ukuthi kuhle kuphelele ukuthe sokumahara uze wonke uZulu arejiste ngoba phela ilizwe ngabantu. Ngakho abantu nxa bengarejistwa ngemtshineni bazazisakala njani ukuthi bakhona? Akubuye wonke umuntu mahara.
Umgcini sihlalo wali committee yephalamende uretired brigadier general Levi Mayihlome olilunga ledale lephalamende emela emzingwani ududubo lwama-birth certificates lukhulu.
Sesifike lapha sesizwile imbono yabantu. Uhlupho lolu lukhanya lukhulu. Kukhanya into le yehlupha abantu emakhaya emaphandleni kakhulu kodwa la emadorobheni bahlala lohlupho olufana nayo. Department ye-Register General uzamele kube le imithetho ezamele itshintshe kube lula ukuthi abantu bathathe ama-birth certificates because inxeloba kunyekade kusenzelwa eHarare kuzafanele ukubuyiswe ema-provinces wonke.
Umqoqi wenhlelo ze-CYDT unkosazana Linda Mpofu uthi umthetho wokuthola ama-birth certificates kuzamele uguqulwe ukuze kube lula ukuthola lezi ncwadi.
Ekubhaleni kwethu petitions sinanzelele ukuthi okuyikho kumqoka okumele bakwenze yikuthi batshintshe umthetho wonke wama-birth certificate lama-ID ngoba ukhanya ukomile nko uyawomisa.
Abanye bakhale ngokuphuza kokuphuma kwencwadi zokuhambisa ama-passport okumele aphume ngemva kwenyanga ezintathu kodwa sethatha phose umnyaka. Abatsha abangene lo mhlangano bathi umume ezomnotho kawumanga kuhle eZimbabwe kungakho bafuna ama passport ukuze bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu Albert Ncube.